Iningi elihlala eEurope livele bekusobala ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi bavunyelwe ukuvota bengaphandle ngoba bazange babhalise ukuvota. UBob Zigola, umsekeli weMandela ZANU-PF ohlala edolobheni leBirmingham eNgland, wemukela isinqumo somthethwandaba weConcord.
Mina ngivumelana nayo. Yazi abantu ngiyabezwa bayacomplaina, bayakhala ngekhothi, bathi ikhothi iphambanisa. Mina ngivumelana nalenkantolo, ikhothi yenze kahle. Ngoba ungananzelela laphana eZimbabwe there is about 210 constituents. Kuthi kunjalo abantu bachaphakele ilizwe lonke, umhlaba wonke jikelele.
Ngempela kuzobala ukuthi ukhetho luselele izinyanga ezimbili bekuzaba nzima ukuthi abangaphandle kweZimbabwe bavote besemazweni abahlala khona. Ngqobe zitha amaplanka omzekelo webandla leMthwakazi Republic Party ngesizwe yona-ke imbono yakhe.
Iphathi engifuna ukuthi ngithi ngikhuthaza abantu ukuthi beyivotele iphathi yeMthwakazi Republic Party. Iphathi le yiyodwa iphathi engasimela. Amaphathi eMpumalanga asesitshengisele ukuthi abathandi njalo abasihloniphi. Njalo abantu bakhona bayinto enye, abalamanga amangalisayo abantu bakhona. Bonkosi yakumisa labantu bezami yinto nye, akutshiyananga.
UNkosazana Linda Shumba uhlala eFrance. Uthi ukufakwa kosuku lokhetho ekupheleni kukaNtulikazi ungibona ngiseduze kakhulu, njalo lesinqumo seConcord simethusile.
Njengoba ama-elections aseseduze, ngizwa ngilokudana kakhulu because asiphiwa thina esingapha i-diaspora i-opportunity yokuthi sivote, and njalo loba singavota siyavotela ubani because akukhanyi, akula order. Into zangikhona ngokwazi ukhangele ukuthi uvotele uphi, akukho vele ongamvoteli. Lokuthi loba ufuna ukuncedisa iadunga sokuthi uyancedisa ngapho, ucalisa ngapho, uchiya ngaphi.
UNkosazana Tryphon Moyo uhlala kule German laye uthi inkokeli ezikhona azivoteleki.
So nqabe sithi abantu basuke ediaspora bahambe ekhaya bayevota, basho ukuthi abantu basuke bayevota ngibani onguye esingamvoteli. Masikhangele i-MDC akula muntu esingamvotela, khangela izani ngubani onguye esingamvotela esingamthemba ukuthi uzasisusa kulesi simo esikiso asifake sibe phambili, kube le nqubekela phambili elizweni lakithi.
Usuku lokhetho solubekiwe mhla zingama-23 kuNtulikazi. Abantu beZimbabwe bayavota bekhetha uhulumende omutsha, kukanti laba abahlala ngaphandle kweZimbabwe sokumele bese bayekhaya eZimbabwe ukuyavotela ababathandayo. Kodwa iningi lithi hathi ngeke lizifake kundleko ezingaka ngokugada indiza mthina ziyevota eZimbabwe. NiseLondon, ngimele Studio 7, ikamela mungeza Jesus Banda.